Abantu abaningi eZimbabwe bathi akukhanyi kahle ukuba sokule nguquko eZimbabwe kulandela ukusuka kwaye kumongameli uMoi uRobert Mugabe esikhundleni mhlaka 21 Lwezi ngomnyaka ka-2017. Lolu suku uMugabe atshela idala lephalamende ukuba usetshiya umsebenzi ngokufisa kwakhe hatshi ukubanjwa ngamandla. Wayesigonjolozelwe libutho njalo idala lephalamende lalifuna umsusa esikhundleni lisebenzisa isekelo sombuso welizwe. Incwadi iyalotshwa nguMugabe iyokuthiya umsebenzi yabalwa ngumnumzana Jacob Mdenda, usomlomo wedala lephalamende.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengitshiya umsebenzi. Ngisebenzisa-ke khonokho okukhulumethwe isisekelo sombuso welizwe ukuba ngisuke esikhundleni.
My decision to resign is voluntary on my part.
Ngizitshiyele ngokufisa kwami, hathi ukuthi ngibanjwe ngamandla.
And arises from my concern for the welfare of the people of Zimbabwe and my desire to ensure a smooth, peaceful and non-violent transfer of power.
Kodwa ngokuya kwesikhathi uMugabe wathi wabanjwa ngamandla ukuba asuke esikhundleni. Wehlula ukuba abiselwe esikhundleni kulandela ukungenela kwenhlanganiso ye-African Union. Omunye wabancedisa kudala lephalamende ukuba kususwe uMugabe esikhundleni ngumnumzana Joseph Juma, owayemele ngaleso sikhathi iphelandaba Mpophoma.
I-MDC yazama kaningi ephalamende ubana impeach ubaba uMugabe, kodwa thina ngoba sasiyi-majority sasikwala lokho ngesikhathi sona leso. Kodwa laphana wafika isikhathi sokubana sonke savumela ukuthi hhayi, indlela esikhokhela ngayo ubaba uMugabe akuseyiyo indlela esikhangeleleyo. Lathi singamalunga e-ZANU-PF akusasijabulisi. Lokhu kwakusuka ekutheni umbuso wawusubanjwe ngunkosikazi wakhe umama uGrace Mugabe. Nguye wayesenza izinto zonke, nguye wayesedirector konke okwakungasahambelani lathi.
UJuma uphinde wathi
sihlezi e-Sheraton sesifuna ukumuva i-motion yoku-impeacha ubaba uMugabe. Yikho lapho kwafika khona incwadi ibuya lo minister we-justice ngaleso sikhathi ubaba uBonyongwe, wayeqhubela uspeaker of parliament ubaba uJacob Mdenda, yabalwa ngemva kwakhonokuyikho lapho owasuka khona ubaba uMugabe esikhundleni ngaleso sikhathi. So sasikhona sikukhangele, kodwa sasingasasuthiseki ngendlela eyayisenziwa ngayo ngubaba uMugabe nonkosikazi wakhe uGrace Mugabe.
Abaphikisayo bathi akula lutho olwaguqulwa yikusuka kukaMugabe esikhundleni. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi ibutho yilo elasusa uMugabe ngenkani esikhundleni, ngakho-ke akula nguquko esiyenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wangeniswa esikhundleni sikamongameli ngodlame.
Singasikhangele thina akula ma-chances okuthi kungaba lotshintsho, ngoba vele ukukhipha uMugabe ufaka uMnangagwa kungena izanu embusweni kwakusicacela nje ukuthi akula nto abayilungisayo ngaphandle kokuthi bazilungisela okwabo okulokwenza kwabo. Kusadana nje sibona i-opposition yamabandla njengabo-MDC lamanye amabandla bephatheka labo kulolu bhikitsho besithi kukhitshwa uMugabe kodwa bengananzela ukuthi iZANU-PF izasala isembusweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandlale MDC Alliance.
Sakhumbula ukuthi uMugabe ekhitshwa isinkwa sasiyi 90 cents US dollar. Kathesi-ke isinkwa sesidura okumangalisayo sesingu-150 Zimbabwean dollar. Siyananzelela njalo ukuthi i-corruption abantu bafuna ukuyiqeda ikakhulu-ke kwisigaba esiphezulu sakhe uhulumende. Sibona-ke lokho bekutshwa besekela. Sinanzelela njalo lokuthi-ke ilizwe-ke ngaleso sikhathi kwakungcono, i-economy singathi yayivulekile, kodwa kathesi sibona isi-centralized emntwini oyedwa kumbe ikhabhala ethile.
UNdlovu uphinde wathi waphuma uMugabe wangena abanye abafana laye.
Sikubonile konke nje kuningi kusenzakala, abantu lokho bekutshwa lakathesi. Kuyananzeleleka ukuthi lo mongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa ngayihamba isithu emakhaya uba lokutshaywa convoys zakhe ziphanjulwe ukutsho kuvalwe imigwaqo wenziwe lokhu lalokhu yana okutshengisela ukuthi ilungelo loluntu kalitshintshanga singathi-ke kube wesi-ke kulalokho okwayikho khona isikhathi sikamgabe yikho-ke sisithi thina hhayi ngamafitshane ibutho lalifuna ukuthi lizongena lalo embusweni labangane babo kube isikhathi sokuthi bakabhule hhatshi ukuthi kukhona ukuthile okuhle ababefuna ukuzokulungisa kumbe ukwenzela uzulu wezimbabwe
kulokhu futhelana ezimbabwe ngokwenzakala elizweni kulabanye abathi umgabe lomnangagwa zimbila zantabanye ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingukip stube